Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Mhlatheleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri. Ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 Ncwabakazi 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa achithe umhlangano we-CCC lenhlathelo yezindaba eHarare namhlanje ezama ukubopha isikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Promise Mkhwananzi. Umongameli Emerson Mnangagwa ube lomhlangano lentatheli izindaba esikoleni sakhe eseState House namhlanje ntambama ngemva kokuhlangana njalo lowake waba ngumongameli wele Mozambique uMnumzana Joaquim Chissano imini. Ngesikhathi uzulu weZimbabwe elokhu elinde ngabomvu impumela yokhetho oluphuthwe liviki, abasemaphandleni emhlubelweni wemandebeleni bathi bakhangelele ukuthi inkokheli entsha izafeza izithembiso ezayenza ikhankasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa achithe umhlangano we-CCC lenthathelo yezindaba eHarare namhlanje ezama ukubopha isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi. UMkhwananzi ubekhuluma phambi kwenthathelo yezindaba lezi emahofisini enhlanganiso ye-service lapho ahlaselwe khona ngabesilisa abahlanu abangazivezanga ukuthi bangobani. Omunye wabo ufike wahluthunela uMkhwananzi amaphepha abe lembiko ekade ewethula mayelana lokhetho, wazama njalo umdonsa kodwa wehluleka. Lokhu kudale ingxabangxoza kwangenela inhlathelo zindaba leziphathamandla ze-CCC ebezikhona zibuza ukubana abantu laba bangobani njalo bajongene. I-CCC ithi abantu laba bebezama ukuthumba uMkhwananzi. Unobhala we-CCC obona ngobudlelwane lamanye amazwe uNkosazana Gladys Hlatshwayo uvuke ubhuva watshela amadoda lawa ukuthi alihlazo. Abesilisa laba basuke bachitheka sebengena ezimoteni zabo begijinyiswa zintathelo zindaba zibuzwa ubana bangobani. Kodwa bangena ezimoteni zabo bahamba bengatshongo lutho. Kuthiwa ngemva kwesikhatshana isikhulumeli samapholisa uMnumzana Pho Nyathi wethula umbiko esithi abantu laba ngamapholisa akade ezama ukubopha uMkhwananzi. Yena ke athe ulecala alidala ngomnyaka ka-2020. Kodwa uMkhwananzi utshele iStudio 7 ukubana akalacala alalo futhi uthi abantu laba bebezama ukumthumba.
Awenzakeleyo lokhana kulunganga kuyayangisa ikakhulu sisesikhathini sokuthi eZimbabwe kulabantu bemzini abavela emazweni atshiyeneyo. Into eyenzakeleyo leyani bengamelanga yenzakale phambi komphakathi, phambi kwabathathi bendaba ngendlela okwenzakale ngayo.
Amapholisa athi ulecala owalidala ngo-2020 ngelani lelo cala uyalazi?
Ngilacala engilalo abacala ababengethela wona engawamanga wonke alahlwa ngamakhothi eZimbabwe. Ngilacala engilalo lamapholisa ngilasikweleti emapholisa.
Kathesi lapho khona ungathi usafe yini? Kanti njalo njengoba sebevezile ukuthi bayakudinga uzahamba yini emapholiseni?
Lapho engikhona ngisefu khonokho nje kweZimbabwe. Amapholisa mina akulacala engilalo lamapholisa, iwaranti leyana abayikhiphileyo ngiyamanga. bonu ngale bayikhiphe ngesizathu sokuthi sebeyangeka ngendlela ababephathe ngayo umsebenzi wabo phambi kwamajenalithi sebefuna ukuthi bajikele kimi kukhanya ungani mina yimi engilecala bona beyibo abayenze into eyangisayo.
Ulokhe ucabanga ukuthi bebezama ukuthumba?
Ebevele belandi ukuzongithumba ngesizathu sokuthi bayakwazi ukuthi mina yimi engizimiseleyo ukukhuluma phambi komphakathi, ukukhuluma ngincedisa ukuthi kokona ihlelo lokhetho loluhambe kuhle. Ubaba ubongameli uNelson Chamisa esicabanga ukuthi ngiyowinileyo ethulwe abe nguye umkhokheli welizwe njengempumela esikhangele ukuthi iphume kuyiyo kukhetho oludlulileyo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efilela Ncube.
Isehlakalo lesi esanamhlanje ku-press conference esehlele ubaba uMkhwanazi labanye ngisibone ngawami amehlo ngikhangele bengilalele ngibukele i-press conference ku-television kusenzeka konke lokho. Siveze kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalihloniphi malungelo, alihloniphi i-constitution, alihloniphi imithetho. Kuvele into ehlasimulisa umzimba ekwenza uyangeke njengomuntu weZimbabwe ukuthi kambe nxa sibuswa ngabantu abanje singaya ngaphi empilweni. Kuyinto eyangisa kakhulu liyana, kanti ke njalo iyaveza kahle kamhlophe khona lokho abantu ahlala bekutsho ukuthi hayi phela sibuswa ngalindlela, vele kubuswa ngaliyandlela isiyalo yaluswela lesiyana ukungahloniphi umthetho khona lokuyana sikubonileyo. Ubuhle ukuthi kungene kuthelevision kwabonakala kusenzakala konke emehlweni abantu, emehlweni omhlaba wonke, ubufakazi babubonile abantu ukuthi hayi lokho esihlala sikukhuluma kuliqiniso.
UMkhwananzi yena uyalilandula lelicala uthi kalayo iwaranti, kanti futhi uthi laba ngabantu ekade bezama ukumthumba.
Vele eZimbabwe ungasukuma uthi ukhulumela abantu, ukhulumela amalungelo abantu, ukhulumele ukuvikelwa komthetho le-constitution, ukhulumele abantu ngokuthi kungabi le-corruption, kungabi lezinto zonke leziyana ezimbi, uveze ububi bonke obenzakalayo embusweni, uba lecala, uyadalelwa icala, bayahamba bayedinga lapha neshelfini okunye abangakudingela khona. Yikho lokho abakwenza kuMkhwanazi, bafuna ukuthi athule, bafuna i-CCC ithule, bafuna abantu bathule, bafuna abantu besabe, bafuna abantu bahlale phansi balale bembathe ingubo bagubuzele kulokuthi bakhulume lokho abakubona kusenzakala, bakhulumele amalungelo la wabo, bakhulumele inkululeko yabo, bakhulumele iconstitution lemithetho eqondileyo. Lokho esikubonayo kudala kwaqala vele, sikubone nje namhlanje sekungena kuyibufakazi kutelevision ukuthi uyethuselwa, bayethuselwa abantu bezimbabwe, bakwenze phambi kwamakhamera ukuze abantu besabe labanye abangaso uMkhwanazi. Abantu abafanelanga besabe, kumele bamele iqiniso, bamele umthetho le
Isehlakalo sanamuhla lesi siza ngemva kokuba inhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela iSADC, African Union, o European Union, o Commonwealth bonke bethe ukhetho lweZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Okwenzakale namuhla lokhu ubona kusengeza kulowo mbono yini wenhlanganiso lezi, kumbe akusoze kube lomthelela?
Isehlakalo sanamhlanje sizangena kuma-report enhlanganiso zangaphakathi kwelizwe lezangaphandle ababe bebhala ngalokho abakubone ngokhetho, ngoba phela senzakala ngesikhathi ukhetho lusaqhutshwa nankwa ama-results kaakaphumi. Ngakho-ke nxa bekuveza khona lokhuyana babe beqondile, ngoba phela nanku kuveza ukuthi umthetho kawuhlonitshwa. Nangu umuntu elandwa phambi kwamakhamera, ehlukunyezwe, ethwalwa, kuthwala amaphepha, kuchithwa i-press conference yebandla eliwine amasithi angaka eselingawina njalo upresident welizwe. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi hayi bantu, lapha kukompunza idlemini isiyaluyalo nje, kusadinge ukuthi kube lenguquko ukuze umthetho uhlonitshwe, amalungelo abantu ahlonitshwe, ilizwe libuswe kahle, kube le economy esebenza kahle. Hayi lokho esikubonayo, kuyethuselwa abantu, kuyethuselwa abantu. Khona lokho ke kuzafanele ukuthi kubhalwe, kucace ukuthi hayi ukhetho belubanjwe ngaphansi kwethunzi elimnyama lokwethuselwa kwabantu. Bafake lakhona lokhuyana esikubone kutelevision ukuthi nampu ubufakazi bukhona.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuze xoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
umongameli Emerson Mnangagwa obekhangelelwe ukuba lomhlangano lentatheli zendaba esikolweni sakhe eseState House namhlanje ntambama. Ngemva kokuhlangana lo wake waba ngumongameli weMozambique umnumzana Joaquim Chissano namhlanje emini. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso ezihlola ezokhetho ezinjengabo SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Labekata Center, labanye besithi ukhetho lwalonyaka aluzange luqhutshwe kulandela iziqondiso zokhetho emhlabeni jikelele. Uhulumende weMelika uthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngendlela esuthisayo njalo ehlonipha umthetho. Ukajalo ubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe Whole State Department lwethule lombiko izolo. Amaqola enhlanganiso ebezizohlola ukhetho lolu ezifana leSADC, African Union, leEuropean Union lazo zethule imibiko efanayo. IZANU-PF ithukuthele phezu kwalolu daba. Inhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference yethule umbiko namhla iveza ukukhathazeka ngendlela ukhetho olwaqhutshwa ngayo. Intatheli zindaba eye Studio 7 uMavis Gama useHarare sikhuluma nje. Wathi sizokuthi kwenzakalani khona ngale. Siyakwamukela Mavis Gama.
Ngiyabonga.
Namuhla
nje ngokutsho kukamongameli bekumele intatheli zindaba ziyengena umhlangano ezibiziwe eState House kungazi ukuthi bekungumhlangano wani. Kodwa lo mhlangano awusaba ngakhona akusaziwa ukuthi uzakwenziwa yini loko akawusoze kwenziwe. Futhi labenhlanganiso yeZEC labo bebelokhu besithi betshela intatheli zindaba ukuthi ikhona bezayenza isimemezelo sabo bekhulumisane lentatheli zindaba. Kodwa konke lokhu akukayenzakali. Kodwa udaba oluphakathi kwamanje ngolokhu kukhethwa kwalabo abazamela abakhubazekileyo edalela phezulu eleaphakawo sesingathi thina yi-Senate. Sikhuluma nje impumela yakhona ukuthi ngobani abazamela labo bantu ayikaphumi baphakathi kwalolu hlelo luphuzile ukuqala luphuziswa izizathu eziningi njalo bekulokuxokozela kungaqedakali njengoba kulabanye njalo abangavunyelwanga ukungena kuthiwa amagama abo awakho kuluhlu lwamagama lawo ayihanjiswe kugatsha lwabe elubonayo ngezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu. Lapha-ke kufuna ukukhethwa ababili owesilisa nowesifazane abazamela abakhubazekileyo nxa lokhu kulandela umthetho. Njalo lolu khetho luza njalo ngemva kolunye olusanda kwenziwa olokukhetha izinduna ezizakuba ngamalunga eSenate. Lokhu yikho kusemthethweni. Abaze kulo mhlangano bebebaningi sibili befika kumakhulu amathathu nxa sikhangela ubuningi babo ukuthi bazophosa amavoti la bekhetha inkokheli yabo ezangena iye bamela kuSenate. Umthetho wakhona uthi wona okwakuqala umuntu okhethwayo ngabantu laba ababuye kulolu khetho kumele abe ngumuntu oleminyaka engamachumi amane kusiya phezulu njalo engumuntu obhalisele ukuvota ugwalo lwababhalisela ukuvota olwe voters roll. Kube labantu abayithoba munomunye abathethiweyo abane kungabesilisa abahlanu abahlanu kungabesifazane abane kungabesilisa.
Mavis, wathi ngubambe umlomo khona lapho. Ngathi abakhethiweyo ukuthi abenelise ukuncindisa ababenominated bangayi.
Abakhethiweyo nje babemfitho abesifazane bahlanu bagoqela uLilian Gwanyanya, Bongai Mtokothi, Nesi Maunganitse, lalo kade ngusenator okwamanje uNasipa Manyawo, lo wake waba ngusenator uAnashiri. Futhi obaba ukhethwe abane ukuthi bancintisane kulolu khetho. Laba ngabagoqela uThaurai Kajiti, Ishmael Jowu, Saphuma Jowu, lo Mthandazo Moyo. Laba-ke bethoba munwe munye yibo-ke abazancintisa bese kuphuma oyedwa kunani labesifazane kuphume njalo oyedwa kunani labesivisa ukuze bayengena kusenate babe ngabamela laba bantu abakhubazekileyo. Njalo enye into ukuthi laba bantu ababuye kuzophatheka kulolu khetho nabavele kuhlanganiso ezijiyeneyo ezimela abakhubazekileyo kungamagama ahanjiswa kugatsha lwabezisebenzi lenhlala kahle kaZulu olwe Public Service Labour and Social Welfare.
Isikhathi sethu asisavumi Mavis kodwa ke ungakahambi wathi ngisizwe ukuthi njengobana wena kade ukhona e-HICC izeki yona ikhangelele ukwethula nini impumela yokhetho lokudinga umongameli.
Izeki nxa ikhuluma ibithe ikhangelele ukwethula impumela yokhetho lamhla, asazi ke ukuthi bazokwethula sikhathi bani ngoba khona ngale HICC bekulokho kuphithizelwa beke bathi bazakwenza umhlangano lentathela izindaba kwaya kwathuliseka kodwa babize labo akade bemela amabandla abo njengama-chief elections agents ukuthi babuye bekhangela konke okuphathelene nokhetho esingathi thina ukukhangela ukubala konke lokuthi bavumelane. Silindele nje ukuzwa yiloba yisikhathi isiphi isikhathi ukuthi sizwe ukuthi ubani onqobileyo kukhetho lukamongameli.
Hayi, siyabonga Mavis Gama, uhlale lokhe usinika okuphumayo khona ngale ngase-HICC. Abantu balindele ngabomvu impumela yalolu khetho. Siyabonga.
Siyabonga.
Oyebandla eliphikisayo le-CCC onqotshwe kukhetho lokudinga umeli webulili edalela ephalamende unkosikazi Bekezela Maplanka uthi ucelibezelwe ngabezanu PF bencedisana lenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe IFAS yona athi ibisethusela abantu ukuthi bavotele ibandla elibusayo. Intethele zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Uplanka ungotshwe umnumzana Dhlomo Ziphuthi oyebandla le-ZANU PF onguye obevele engumeli ebulilima edalela ephalamende. Isigaba lesi se-Plumtree Matabeleland South. Unkosazi Maplanka uthole amavoti phose azinkulungwane ezisikhombisa 6660 kwathi umnumzana Phuthi yena wathola adlula kancane inkulungwane ezisikhombisa 7185. Lokho kutho ukuthi uMaplanka unqotshwe ngamavoti angamakhulu amahlanu kuphela 515. Uthi kusobala ukuthi uqiliwe.
Sitshontshelwe amavoti libandla elibusayo ibandla le-ZANU PF. Abazali bayithuselwe kakhulu. UDingumuzi Phuthi lebandla lakhe bakhuphe izimota zokuthwala abantu behamba besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvotela i-ZANU PF lizancitshwa amabele liphinde futhi linyamalale, lizanyamalaliswa, lizathisela imizi yenu.
Kodwa futhi ukulandule lokho esithi uNkosazi Maplanka nabasebenzi bemandla lakhe le-TCC yibo bakade besethusela uZulu.
Ukunqoba lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba bekuthelwe imali eningi kakhulu ukwenzela ukuthi i-ZANU PF inganqobi. Kodwa lokhu kuyalile njalo bekulokuthuselwa okuningi kakhulu kwabantu be-ZANU PF okulotshiweyo ukukhona lasemapholiseni kodwa i-ZANU PF inqobile kunjalo. Lokho ngithanda ukukutsho ngibonga abantu bakithi ngokuma leqiniso njalo lokuqinisela phakathi kobunzima. Abanye benikwa izimali, abanye besethuselwa.
Ibandla le-TCC lithi ukhetho aluhanjiswanga kuhle endaweni eziningi okuyinto egcizelelwe ngabenhlanganiso zamazwe athiyeneyo akade bezohlola ukhetho ogoqela abe-SADC labe-African Union abe-European Union kanye le-Commonwealth. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Dlalubuhle Mkhwanazi uthi IFAS idlale indima enkulu emzameni yokuqilibezela.
Siyabona ukuthi i-ZANU iqilile kakhulu kuma-constituencies angu-6 e-Harare ayiwinanga. ZANU yaqila futhi njalo yaphinda yangezelela ngokufaka ama-candidates amanga esingathi ngesikhiwa ngama-double candidates kumbe ama-bogus candidates ukuthi badivide-ke ivoti ye-TCC kulawo ma-constituency. Lokhu ifazwe likwenza indawo eziningi kakhulu lama-constituency amaningi.
Mnumzana Khuda Msanga umkondisi weFAS yena ke uthi akulanto embenziwe inhlanganiso yakhe.
ICCC yona yayehluleka ukufaka ama structures. Yathi yehluleka ukufaka ama structures kwaba le confusion kibo. Kwathi kube le confusion sebeyijikela kuFAS ngoba wonke umuntu sethole ukuthi nxa esehlulekile uLutho sekhala ngeFAS. NjengeFAS simelele iZANU PF lathi sifake ama table. Yebo zawafaka kodwa zawafaka 300 meters away from the polling station. Isiwinile iZANU PF. Abakhalayo abasale bekhala.
Umphathintambo wesabelo seMathelene North umnumzana Richard Moyo njalo umgcinjalo weZANU PF kulindawo unqobile emguza kodwa usola abantu basemhlubulweni noMandebeleni ngokungasekeli umongameli Emmerson Mnangagwa.
Sidaniswa kakhulu ngabafowethu kwezindawo abalokho bevotelana lento engasisindawo. Nanga umongameli esasimdinga iminyaka yonke leyi. Khangela iMathebeleni ukuthi useyitshintshe njani. I-4 years yonke le ubaba uMnangagwa engene kupower ubesebenza ukuthuthukisa iMathebeleni. Khala selenkalakatha eGwayishangani, Lake Gwayishangani. Ezabisa amazi kobulawayo ebantwini abangamfuniyo futhi again.
Akungakhani ukuthi labo abathi ukhetho belungakhululekanga bazaphanika yini izikhalazo zabo emthethwandaba. Ngiyimelethile 7 igama nguEzra Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fobembuna.
Lamlela ndwandwe.
Ngesikhathi uZulu weZimbabwe elokhu elinde ngabomvu impumela yokhetho oluqhutshwe liviki, abasemaphandleni emhlubulweni yomandebeleni bathi bakhanyelele ukuthi inkokheli entsha izafeza izithembiso eyazenza ikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokuletha intuthuko ikakhulu kwezempilakahle nakwezemfundo. Limpumela ikhangelelwe ukumenyezelwa kuze kuyefika umvulo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMathebeleni South zithi zifuna uhulumente ozangena azinakekele ngokuthuthukisa impilo yabahlali bemaphandleni hathi kukhangela emadolobheni okudlala inkokheli enengi. Umnumzana Thembi Nkosi Ncube oyisakhamuzi senkazi eGwanda North ulandisa ngalokho athi kumele kwenziwe emaphandleni.
Thina into esiyikhangeleleyo yi-development yokuthi kudevelophe ezigabeni layo u-MP yena lo khona asilwele ezintweni ezingayisizo simqondise endabeni esizifunayo phakathi komuzi wethu wona lo. Into esiyabe siyifuna imigwaqo igredwe amadibha abe le mithi nxa kuholisa kakuhola umuntu wonke kumbe i-welfare nxa inika kungayisiko ukuthi yizalukazi kuthiwa i-welfare inika abantu kungakhethwa kuphiwe wonke umuntu okhona.
Uthi njalo abantwana ikakhulu amantombazana basengozini yokudlwengulwa ngoba izikolo zikhatshana lalapho abahlala khona.
Andubona ukuthi uqalisa ilayini ngaphansi le abantwana bombana bale secondary one uhambe uyezwe uyokuthi ngqe ematshetsheni i-secondary one umntwana uyasuka ngo-4 ekuseni kambe yena imicabango yonke kade eyifisa esikolo kade kufunda angafike sekwazi ngalo ukuthi uzafika revising ngenxa yokukhatshana bezikolo. Lakho siyafisa ukuthi kube ne-development enjalo esigabeni sethu ngoba abantu abethu bonaba abanye baze babanjwe bebhinywa khonapha ezindleleni ngenxa yokukhatshana bezikolo.
Umnumzana Promise Ndebele odabuke ekhalanyoni ePlumtree uthi bathwele amagabha avuzayo emaphandleni.
Sikhangelele ingqubela phambili impilo yabantu bethu sesibe lesikhathi eside sehluleka thina empilweni nganitshiya silongcindezelo luthile sesikhangelele imimuli ephansi abantwana kuthi esesiwukhangele kakhulu kabanzi ukuthi hayi abadala laba mina ngombono wambonani sebekhulile. Yikubona nje kwesinye isikhathi kusiba lento okuthiwa le lifu empilweni umuntu engakhulu uyakwaba into zakhe nika abantwana ukuze abantwana besayele ukuthula. Xa usukhulile ukhulile sesibanjwa amehlo khethe kunje athi sethi kuthiwa kuvusa izibhorane lapha sisenkwithi kuthiwa sesivusa izibhorane kuvusa izibhorane ezintathu kuthi esekusiyafikelelwa akusababoni nabantu basebehle bahamba banyamalala.
Umnumzana Lipion Moyo oyisakhamuzi seNgwithi uthi kuyadinga ukuthi uhulumende avule amathuba emisebenzi ukuze abasakhulayo bathole kokwenza.
Asilalutho ungasikhangele so singakhangela thi olu sigcwele thina izigebenga zibuya kithi esizizeleyo just because kungela msebenzi kuthi ngezinye indlela kuyabungela i-development but sikhangele ukuthi njengo-2023 okwamanje kungaba la ma-changes mina ihope yami injela khona lokhu ukuthi otherwise day 2 okwamanje kungasitshintshela sibe yikusasa ngoba abantwana sibakhangele but abala future so far.
Umnumzana Themba Nyathi esingesakhamuzi seNgwezi uthi yena akasela themba lokuthi umumo uzafa walunga eZimbabwe.
uthole ukuthi siyasele sizama sibili noma sasibheka kakhulu empilweni nanjengami kunje swanza ke ngisebenza sombuhlungu sibili umbuso khona lokuthi ngase zama ukuthi siphinde ukuthintsha abakithi besizwa nje kwezindawo triple city yatshintshile sinze mhlawumbe ngoba le change ipolicy yathi triple and 30 kuyafana sesibuyela futhi furaphana futhi sesikunje nabantwana sesizisaba ukuthi ngazi ngezela abantu sokuzini
kusenjalo induna uMasendu uSilindilizwe Dube wobulilima kanye lenduna onyanga zonke Mabuyane uVuyane Ndiweni weMatobokhezi bakhethwe ngezinye induna kuthange kudale lwesenethi. Ngimele umthakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lokhe sisedabeni lokumelela impumela yokhetho kulabo besifazane abathi abenelisanga bona ukuvota. Usandikile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomunye wabo ongunkosazana Sithemba kuye Nyoni.
Ngapha asivotanga sibili phose amalayini amathathu wonke kwade 3 kupolling station adumele sivotela khona sithole amabizo ethu engikho elayinini wena emathathu wona lawo mina lapho engisuka khona kuvota abantu abangu-2 elayinini kwenye ilayini kwavota 4 kwenye ilayini akuvotanga totally. So angazi ukuthi lolu khetho silibuza ngokhetho olukhululekileyo la okutholakala kungelamabizo abantu abavele beleminyaka bevota kuyona leyo ndawo. Hayi, thina yikho siyimthokazi Republic Party sithi asithembelanga ekhethweni leZimbabwe. Kunzima kakhulu, kunzima ngoba kakukamanje abantu abavotanga noma ungahamba kathi selayinini kuhamba bekhangela izithuba abathotha abantu abavotanga ngabizo abangekho. Amabizo ethu athwale asiwa kuwadi 10 echolocho south ongasikho lecholocho north thina siku north but atoyahanyiswa kuward 10 echolocho south isidisappointile kakhulu izek
ungachasisa ukuthi lingakayivota lahamba yini ukuyakhangela amabizo wenu kuvota sroll ngoba kwakuqonqonselwa ukuthi abantu bayihlola amabizo abo
i-first round yokuyahlolisa amabizo sahamba sahlolisa etentini siwela tenti lalikhona sasika sahlolisa amabizo sawathola kwaba lokuhlola kwesibili itenti lethu balikhipha ngathola itenti belikhiphile sabuyela emakhaya singahlolanga basitshela ukuthi hayi amabizo enu ase itenti leni lisusiwe selizasebenzisa iziga primary school.
Unkosazana Sithemba kuye Nyoni isiphathamandla esibona ngizibathelane labesifazane kubandla le-MRP limzexoxa lapho losarekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo linqotshiwe kwamukwa kuqala umncintisweni walonyaka owecastle lager premier soccer league iqembu le-Highlanders. Wathi sizwe kuntatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqotshwa nge-2 kanyange le-FC Platinum namhla emini. Umqeqeshi weBosso uBaltimore Brito ubevele engani uyakuzwa egazini ukuba iqembu lakhe linganqotshwa namhlanje ngoba ekhuthaze abalandeli beqembu ukuba bayemukele impumelelo yomdlalo loba ingekho mnandi.
Ngikhangelele ukuthi abalandeli bethu babekwazi ukuba emdlalweni wenguqu kule mpumela ezintathu ezingatholakala ekupheleni komdlalo. Kungenzakala sinqobe sibe nguchiki lobhanqa kumbe sidliwe kodwa okusalayo sizabe silokhu siphezulu kwengalane.
Iqembu le-Highlanders lemiklomelo elishumilane lowodwa 41 ngemva kwemidlalo engamashumi amabili. Endaweni yesibili kule qembu lenkezi Platinum Stars lona elemiklomelo engamashumi amathathu lathoba munemunye 39 njalo elinqobe le-triangle nge-3 kanya namhla emini ngasebaobab. Umdlalo obusenkundleni eluvevi uphele zinguchiki lobhanqa phakathi kwe-Chicken Inn kanye le-Cranbourne Bullets. Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uPrince Matore uveze ukukhathazeka kakhulu ngokwehluleka kweqembu lakhe ukunqoba lidlala lisekhaya.
We dropped 2 points was the
kufana lokuthi silahle imiklomele emibili ngoba yebo sibekwazi ukuthi ngumdlalo onzima kodwa bekumele sisebenzise ithuba lokudlala singekhaya.
Umqeqeshi weqembu le-Cranbourne Bullets uNesbet Sarucheira yena uveze ukusuthiseka ngempumelelo yomdlalo.
Ngithabe kakhulu ngoba senelise ukuthola umklomelo owodwa sidlala leqembu elake laphakamisa isicoco seligi. Sifeze umsebenzi omkhulu kakhulu.
Siyabonga ke uJoseph Njanji ngokusinika lolo daba lweposo. Isikhathi sethu asavumi. Wothi silugqibe lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uGraciela Jeremiah.